sibonge ijahe elidala uChris ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 ngoZibandlela 2016. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphindela ekhaya lamhlanje ntambama evela kukhefu.
Sakhumbula upresidenti ehamba khona ngalo wabona izindlu zonezo wasethingela iministri enokagambela ukuthi kathi lokhu kuyini engukuzeko. So iministri yasisithi kukanseli kuhambe hambani khona ngane liyongepresa abantu bonabo babesebetheli sezidiliziwe izindlu lezi
seziziningi okunganani esezidiliziwe.
Umansipala wedolobho leHarare uqhubeke ediliza izindlu ezakhiwe eduzane legceke lendizamtshina eleHarare International Airport. KuWoza Friday lamhlanje sileqembu elicula ezokholo eleMan of Influence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe utshone emelelwe ilanga lonke ukuthi aphenduke ekhaya lamhlanje lemuli yakhe bevela kukhefu emazweni angempumalanga, kodwa lokhe engakafiki njalo usekhangelelwe ukufika ngezikhathi zabo 10 ebusuku. Kuke kwaba lokuxokozela kunsukwana isanda kwedlula sokusabalele ihungahunga lokuthi usegulela ukufa, okuludaba olulandulwe iziphathamandla zikahulumende wakhe. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usegcikeni lendizamtshina eleHarare International Airport. Siyakwamukela kuhlelo Mavis.
Ngiyakwamukela, ngiyabonga kakhulu, ngiyalamukela abalaleli. Ye, ngisegcikeni lendizamtshina lapho kufike khona umongameli wakwe Equatorial Guinea, uPresident Theodore Obiang Nguema Mbasogo, yena oze ukuza ngapha ehamba ngomhlangano womsebenzi ukhangelele ukuzobonana lo mongameli Mugabe njengoba lizile ukuthi ukhangelele ukufika ngabo 10. Wamukele egcekeni lendizamtshina ngomele umphathintambo uMnumzana Emerson Mnangagwa obekhatshwe njalo ngomele uhlangothi olubona ngezokukhulumisana kumbe ngithi ngezokubambisana phakathi kwamazwe Foreign Affairs uMnumzana Simbarashe Mlengegwi, bese kusiza unkosikazi Priscilla Mfumira naye ubekhona engumphathintambo omela ababona ngezemisebenzi kumbe ngithi zisebenzi. Ubekhona njalo omela iHarare Metropolitan, uMinister of State eHarare Metropolitan uMiriam Chikukwa, kanye lenkokheli kwezombutho zonke bezikhona. Kodwa okumangalisa izulu kube yithi okusimangalisileyo ukuba bekungekho ukunyakazela okwandisa ukuba khona sikhathi sonke, bengekho abalandeli bebandla njengalokho okwandisa ukwenzakala. Bekule qembu elilodwa nje elicula kumbe elisina ingoma zomdabu
Mavis, ngikubamba umlomo khonapho. Obevelethe uzafika ngezikhathi zantambama emini ngubani?
Umongameli Mugabe bekungathiwongo ukuthi uyofika sikhathi bani, kodwa sizwe sesikhona ngalo ukuthi uyofika ngabo 10. Izizathu bathi bona ngoba lolu luhambo lwakhe lwensitha engathi mina i-private arrival ukubuya kwakhe, so ukhanya kabafuni ukuthi kube labantu abaningi abambonayo. U-president wase-Equatorial Guinea nguye kele sisazi ukuthi uyabuya khonapho ngabo 6, ufike ngo-past 6 egcekeni lendizamtshina eHarare.
Hayi, siyabonga Mavis, sizaqhubeka sikhuluma lawe. Ungathola imbiko nxa sefikele usazise, siza kuxhuma sikhulume lawe.
Ngiyabonga kakhulu.
Long Mavis Gama in Tatelizindaba yetu ya Studio 7 si kuluma la nje gatesi ese tigeni le Harare International Airport. Umanspala wedolobho leHarare uqhubeke edilizela abantu izindlu ezasolwa ngumongameli Mgabe kuleli dolobho endaweni eduzane legceke lendizamtshina. Lisiyatshona namhla kubikwabe sezilikhulu izindlu ezidacaziweyo ngamathalakitha. Amanye amaphephandaba athi izindlu lezi zidilizwa ngesiphangiphangi ngoba umongameli Mgabe yena obekukhefu phecheya kuzamele ethi edlula athole izindlu lezi zingekho ngoba nguye owathi kazidilizwe. Umgabe wathi evela egcikeni lendizamtshina lelinyakenye watshengisa ukusola ebona izindlu lezi wathi kumele zidilizwe. Lezi zindlu zakhiwa ezitaladeni ezaphiwa abasekeli bebandla leZANU PF bodwa ngaphambilini kokhetho luka-2013. Ukudilizwa kwezindlu lokhu sokucunule abasekeli beZANU PF abathi ikhansili yeHarare egcwele amalunga ebandla le-MDCT idiliza lezi zindlu ngabomu. Kodwa omunye ukansila umnumzana Peter Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Njengoba uZulu ekwazi ukuthi khona kunabantu abazihlalisa bodwa kuze kwe-airport bayoyakha izindlu okungekho emthethweni. So yikho abantu basakhumbula upresident ehamba khona ngalo wabona izindlu zonezo wasethingela iministry local government ukuthi kanti lokhu kuyini engikuayo lokho. So iministry yasisithi kukansili kuhambe hambani khona ngane liyogeqeza abantu bonabo babebetheliwe. Njengoba likwazi ukuthi khona lapha eHarare abantu bazozihlalisa kwantando. So yikho kathesi hhayi sezidiliziwe izindlu leziya.
Seziziningi okunganani esezidiliziwe?
Izindlu lezi zifika kuma-100 khonapho. Abantu kade bebeyakhile khona ngapho nje zezifika nje kuma-100.
Manje umanisipala kumbe uhulumende uyaphathisa yini labo ababe bengesela zindlu?
Kutshela kuhulumende ngoba nguye owayekela abantu bonawo anisa khonapha. Alo nguye owabathembisa ukuthi khona uzabanika lapho kuyahlala khona. Mina njengekhansili ngokwenza umsebenzi wona lowo ethi utsheliweyo ukuthi hambani liyokhipha izindlu zemizo. So ukuthi bayahlala ngaphi kungumlando kahulumende lowo ukuthi abone ukuthi khona uzabafaka ngaphi.
Kuliqiniso na ukuthi iningi labantu bona labo ngabasekeli beZANU PF?
ZANU PF akula omunye umuntu wenye iphathi ngoba bahamba bayophanana khonapho beyengana ngezikhathi zama-elections besithi hlalani akula muntu ozalikhipha lapha. Ngifuna ukuthi khona kuxwayisisa abantu beZimbabwe. Ngifuna ukuthi khona abantu beZimbabwe sifunde silimuke ngoba kathesi abantu siloko silahlekela ngezimali zethu yenza into ezingelamsebenzi. Abantu beZANU PF bavele sebedlalisa imali zabantu asavela kakhulu lapho ukuthi khona bathole izimali. Kodwa uyadlalisa imali yakho ulandela into zeZANU PF uzam beva yishiwo khansi njalo uyabona ukuthi khona lapho abahamba besiyayaga kusasa bayavuka besithi khona cekezani kwayenzakala ngimambashina lapha kathe abantu loko bephe bephinda. Ngifuna ukuthi khona ngithathe ithuba leli ukuthi khona ngithi ebantwini beZimbabwe sasikeni sivuke asingayezingatumbe sadliswa ukuthi khona singaboni ukuthi khona into esiyenziwayo lapha into yokuthuka.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole uhulumende ngokubandlulula abasekeli bamabandla aphikisayo ekwabiweni kokudla okuphiwa abalambayo. Ibandla leli lithi uZulu uyalamba ngobunengi ngalokho akula muntu omele anciche ukudla umphathi ntambo obona ngombuso wezabelo elilunga lezanu PF umnumzana Xavier Kasukuwere la uphume emaphephandabeni namhla ixwayisa abakhokheli besigaba ukuthi bengaze babandlulula abantu ekwabiweni kokudla sixoxele siphathamandla se-MDC kancube emathebelele north umnumzana Celani Ncube
ngathi i-district yakithi leyo lupane or ngithi i-province ezewolu vele indlala ibhahile uhlupho lwangikhona olukhona kathesi ngolokuthi ukudla kwangikhona konoko kakukho okuncane lokho okukhona kudala ukuthi izakhamuzi emakhaya zibe ngancedisani zingazwani zixabane ngoba okokuqala ngithi kuyakhangelwa ukukhona khona uzivanule nkomo uzivanule nqola uzivanule khuba uzivanulana kodwa akukhangela ukuthi ngazube lenkomo leyo layo ngoba lenkomo zangikhona ngathi sikazithengiseke lapha azila market inkomo leyo ngazube layo uzayithengisa ukudla kwakho niyokuthola ku ngoba ukudla kwangikhona esikhuluma ngakho kakukho as you are talking now the other thing bese kusiba le ndaba naleyo okudla ehamba inikwa abantu bona konoko okuncane okuthe kwaphuma leso sikhathi ngoba ngingakhangela kakhulu lapha elupane ngingabona amarole ethuthathuka nje okudla okuncane kokuphuma kwe-JMP kuthiwa kuyanikwa izakhamuzi emakhaya uyathokenza kuthiwa kuyanikwa izalukazi kodwa uzathola umuntu omutsha less than 40 years ongangami uyakubhenefitha lokho kuku usudingisisa ukuthi kudalwa yikuyini uzathola ukuba khona kulezo mbusazwe phakathi khonapho ukuthi kathi lo umuntu othola omele aphiwe ukudla kuliphi bani silo hlupho lokuthi abantu abakuzana i-PF yibo kumele bathole ukudla loba emutha kanganani over umuntu okuthiwa lo is an old age ngoba umntanakhe mhlawumbe ubonakala esupporta elinye ibandla kumbe umntanakhe usegoli
ababhalisayo laba kumbe abayibo abaloba amagama abathola lokhu kudla liyake likhulumisane labo yini ngokukhonona kwenu lokho
mina mnumzana Nkomo ngisenzikini especially yecapital emathebeleni north ilupane ngeyinye yama-district ebhekane lendlala ngumuntu osebenza le public ngiya-interacta labantu nsuku zonke bona bakulangilamajaha e-statistics ayiyakhanya ukuthi kulabantu abanganani abantu bona bemakhaya bathole inzuzo enganani ukudla abalakho banganani because i-statistics yizo esimejayo ukuthi uhulumeni wayeplana aplane along inumber zokuthi abantu bathole okunganani kunakwangalakho ma ngikhulumisa la majaha la ngiwabonisa ukuthi hhayi madoda kanti uhulumeni wethu wenza njani ukuthi khonakhona ma esesiye ebantwini ngale aseqalisa ukuthi khonakhona aqathalise ukuthi uzibani uright uzibani uhamba njani so siyaye sikhulumisane labo ngoba ngithe ngiqalisele ku-statistics kakhulu ngoba yibo abantu ababala abantu yibo abantu abazi ukuthi imizi le mizi phose ngesigaba ngesigaba banganani bathole inzuzo enganani
umnumzana Celani Ncube isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube emathebelele North ngesikhathi inhlanganiso yamazwe angezansi kwe-Afrika i-SADC ichazwa njengenja engelamazinyo inyathelo elithethwe ngumongameli Ian Khama ngodaba lokungahlaliseki kwezombusazwe kweleLesotho selilethe inhlansi ngitsho lakwabezimbabwe abathi linhlanganiso ikhanya ilawo amandla okujezisa amalunga aphuma endleleni kubika uMartin Ngwenya
Amalunga awe-SADC Double Troika akuqala eBotswana, Namibia, Tanzania, Swaziland kanye leZimbabwe kade buthanisa amakhanda ehabo lomhlazi ku-18 zibandlela uxazulula udaba lengxaki zombusazwe eLesotho. Iningi belithatha lo mhlangano oyenzelwe eHaburoni njengesikhathi esichithongela indima ebonakalayo kodwa ngaphansi kukamongameli Ian Khama omgcinihlalo we-SADC. Ngemva kokuthatha isikhundla kumongameli Robert Mugabe nyakenye, inhlanganiso le kukhanya isithole amazinyo okuluma. Inkokheli yeLesotho ngemva kokubulawa kwa lo ngokukhokhela ibutho uMaparango Magau yazama ukudlala amacathelana le nkokheli ya-SADC kodwa umongameli Khama kazangachithe isikhathi ebatshela ukuthi bangazimangalisi ngoba bangazithola belahlelo yophandle kwalenhlanganiso okusekelwa ngamanye amalunga awe-Double Troika. Lokhu kutshiye iningi limangele ngoba kungayisiwe i-SADC abayijwayeleyo. AbeZimbabwe eBotswana abalandelela umhlangano bathi balethemba lokuthi i-SADC sivuse umhlonga ilindele ukuthatha inyathela umalunga aphambanisayo. Umnumzana Joel Mguni uthi umongameli Khama uyenze ungajayelekanga njalo ulethe ithemba ukuthi laloba kuyizimbabwe ephambanisayo izinqumo ze-SADC inyathela lizathathwa.
Okwenziwe ngumgcinihlalo we-SADC umongameli uKhama ngiyathokozisa njalo ukutshengisa nje ukuthi if you had been around ngesikhathi iZimbabwe ilaba political divisions ile ngxaka yesipolitiki kwakuzasisiza kakhulu ukuthi sibe nendoda enjalo iphethe indaba ilungisa nje izwisisa ukuthi abantu bafuna leZimbabwe.
Bekulokhu khonona ngesikhathi iZimbabwe isegudwini ngenxa yezombusazwe lapho iSADC ikhanye sehluleka ukuthatha inyathela ikakhulu ngomongameli Mugabe. Kodwa umnumzana Tendai Zuluti uthi sebebona iSADC entshintshayo ngaphansi kukamongameli Khama ethi bafisa ukubona lokhu kuqhubeka.
The leadership of Khama or any future chairpersons to come, we want to see this sort of action.
Okwenzakale kule viki kuyancomeka sincoma kakhulu iSADC. Lo mnumzana uKhama uthi athatha amanyathelo anjengalawo okuzenza ukuthi inhlanganiso le eSADC yenelise esikhathini esiphambili ukuthatha amanyathelo.
Kukanti umnumzana Providence Sibanda uthi abantu bangabe bethabe masinya ngoba ubugcini sihlalo bukamongameli Khama buzadlula emva komnyaka ongabona iSADC ilahlelwa njalo ngamazinyo ayo.
Mboni ngathi ukuthaba lokhu sikujahile kakhulu lokhu. Endabeni umongameli weBotswana Ian Khama isinquma sithi ngelisuthu ngisho njalo ngokuthi singakhohlwa ukuthi umuntu lo sesikhundleni leso komnyaka owodwa asingajabulini kakhulu ngoba umnyaka ozayo yabe singasekho akula muntu ozothatha izinqumo ezifana lezi zakhe zonezi.
Umnumzana Mxolisi Mpofu uthi bekumale kunazelelwe ukuthi imbali yeSADC iyo yenza ibe yinja engalumiyo njalo inkokheli entsha efanele kamongameli Khama izama ukuqamula amaketani amadala.
Le iyathembisa sibili ukuthi ngaguqula izinto ngendlela abenza ngayo lati silethemba ukuthi singabona iSADC ejinjilenje.
Umongameli Khama uyahlonitshwa ngendlela ayenelisa ukubiza ifosholo njengefosholo njalo kakazi achethele muva uma efuna ukuchothuza inkokha ile kamongameli Mugabe. Indengi lithi uma le iyikusasa iSADC ikahle ngesikhathi iZimbabwe nuselela ukhetho lonyawe kaka-2018 olukhalelo uletha ingxaki ezifana lodlakela kanye longalandeli imithetho yokubamba ukhetho eyafakwa iSADC. NginguMartin Gwenya uNdaba zeStudio 7 ngisakulongela eBotswana.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphindela ekhaya kukamongameli Robert Mugabe evela kukhefu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta lamhlanje wethekelele esibhedlela sebutho lelizwe lakhe ukuyakhalela imuli ezafelwayo kanye lokubonga amasoja elatshwa kulesi sibhedlela asinde kusehlakalo sokuhlaselwa kwenkamba ye-LRD kwele Somalia ngabeqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab. Iningi labasebenzisa inkundla yokuzilibazisa lokukhulumisana ebulenjini eFacebook kwele China lakwele Iran selizaba lakho ukukhululeka ukungena kule nkundla kungela kwesaba ukuthi lilakho ukubonwa ngabacuphi bakahulumende kuba makhalekhukhwini ngokusebenzisa okuyilinki okuvimba ukuveza umuntu lapho engena kuFacebook. Asizweni amazwi avela imbono kahulumende weMelika.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuntuthuko lela kusasa lamazwe awezwekazi le-Afrika. Ukuze umbuso lo ugxile impande lokuthela izithelo, kumele la mazwe azinikele ngokupheleleyo ekudaleni umumo wezokubuswa kwelizwe olungele lokho. Okumqoka kuyikuqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo engeladlakela kumbe ukwethusela uZulu. Lokhu kungenziwa kuphela nxa ulwazi lokuvota lungafinyelelwa nguZulu lula njalo akhululeke ubuthana esenza imihlangano yokwabelana lolu lwazi lokuveza mcike ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Kuyilezi zizathu elemelika likhathazekile ngokuqhubeka kokonakala komumo omuhle wokuqhutshwa kokhetho kwele Uganda sokusele isikhathi esincane uba ukhetho lolu lokudinga umongameli kanye lamalunga edale lephalamende luqhutshwe ngenyanga ezayo kanhlolanja. kulabancintisayo abayisitshiyagalombili esikhundleni sokufuna ukuba ngumongameli walelo lizwe okugoqela umongameli Yoweri Museveni okhona okwamanje oqale ukubusa ngomnyaka 1986 kodwa wazokhethwa okusemthethweni ngomnyaka 1996 usencintisa okwehlandla lesihlanu abenhlanganiso ibona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi umumo wokukhankasa kwele Uganda okwamanje kawumuhle intethelezindaba lokhu zibotshwa zisethuselwa nguhulumende ukuhlukuluzwa kwabalembono eyehlukileyo likahulumende ikakhulu kwabenhlanganiso ezizimeleyo sikhuluma nje oncedisa ukukhankasa omunye wabancintisa kukhetho lukamongameli uChristopher Ayini ubikwa esenyamalele akaziwa ukuba ungaphi elemelika likhuthaza uhulumende weUganda ukuthi ahloniphe abantu balelo lizwe ngokubapha inkululeko yokuvota kumumo omuhle njalo ongela kugqilibezela elemelika lilethemba lokuthi lokhu kungenzeka nxa abantu bonke beUganda bengaphikwa ithuba lenkululeko yokubuthana kungela kwesaba ukuhlukunyezwa kumele njalo bathembe ibutho lamapolisa labezomvikela bonke ukuthi babavikele bengathathi icele lezombusazwe belondoloze umthetho isikhulumeli sogatsha lezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kirby wethulela umbiko ekhuthaza uhulumende weUganda inhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla ezombusazwe ukuthi babone ukuba lolu khetho luqhutshwa lungela kwethuselana lukhululekile njalo kulokuthula
lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo ele Man of Influence. Kubika uJoseph Njanji.
Wesizwe simnyama. Wesizwe simnyama.
Iqembu le Man of Influence libunjwa ngomnyaka ka 2010 libunjwa ngamajaha ayithiwa Mlembili yakhonza kubandla le Brethren in Christ elokitshini lelo Bhengula. Leli qembu lisanda kuhwatha idlalati lalo lakuqala elibizwa ngokuthi ngomhla wenjabulo. Ukurekhoda leli albhamu kube kunzima kakhulu ukuthi sihlanganise imali zakhona sahlokhe sihlezi. Ama silesifiso kwazo kwathi njengoba yonke sikhubeka ke sihlabela emtchadweni sakwazi siraise imali ukuthi sihambe siye record yikho uku record kwethu lonyaka idlala deleli licindezelwe ngujoma sewe House of Rising Sound Studios njalo ziqukethe ingoma eziyithoba munomunye ezigoqela ithi Jesus the Author ngomhla wenjabulo Zimbabwe Shine igama elithi Jesu Cover Me Lord kanye nawe Nkosi umthombo inhlonipho kanye lalethi ngimbathise
ngimbathise ngomsaba kuma yenziwi intando yakho ngimbathise ngomsaba kuma yenziwi intando yakho
Ngomendlu le Man of Influence liphathise ucindezeleni idlala delalo ngu-Oscar Siziba umkhokheli weqembu leimpumelelo Shining Stars ikanti ubekhalela ngumlindeli moyo umthandazo onyoni ubetshaya i-alto ithena iculwa ngupolite ntini ukuthi amajaha abebhonga ehlabela i-bass ngu-Obvious Ncube uWishes Madondo kanye lo-Desmond Chele unyoni ukhuthaze abalandeli bomculo ukuba babasekele ngokuthenga leli dlaladi
abafuna ukusithinta balakho ukuthi basithumele i-email ku-email ethi yona manofinfluence8@gmail.com balakho futhi ukuthi basilandele ku-Twitter iyengi yethu ithi yona @man_influence
Inengile zingoma ezitholakala kudlala deleli elithiwa ngomhla wenjabulo zibhalwe ngamalunga eqembu le Man of Influence ngaphandle kwezimbini abazithethe esihlabelelweni lezi ngezigoqela ithi Cover Me Lord kanye lethiwa kanye nawe Nkosi ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji
Uthandaza Nkosi yami ngiyacela mangihambe kanye nawe nkosi ya
kanye nawe
kanye
kanye nkosi ya
kanye nawe nkosi ya
manihambe
manihambe mihla yo
kanye nawe nkosi
kanye nawe nkosi ya
anifune
anifune yami ndlela Pelintando ya
manihambe
manihambe mina o
kanye nawe nkosi
kanye nawe nkosi
kanye nawe
kanye
kanye nawe nkosi
kanye nawe nkosi ya
manihambe
manihambe mina yo
kanye nawe nkosi
kanye nawe nkosi Anifisi yoni mfuyo Inzegi minkosi ya
Nitevile
Nitevile hela kulu Ngaugi minkosi ya
Anifisi
Anifisi yoni mfuyo Inzegi minkosi ya
Nitevile
Nitevile hela Noma inde nkosi ya
Noma iya
ekolko
Ngiyetawe baba
Ngiyenawe nkosi ya
Kanye nawe
Kanye
Kanye
nawe
Kanye nawe nkosi ya
Kanye nawe nkosi ya
Mangihambe
Mangihambe mihla Kosiya
ilungile
lilungile chokwela ko awuse kumthwalo wako ngiyabonga nyisa hamba kanye nawe nkosiya
kanye nawe
ayoshena
kanye nawe nkosiya
kanye nawe nkosiya
Wadlabela kamnandi Man of Influence bebe kuhlelo Woza Friday. Isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela ngesikhatshana nje. Singakehlukani sikhangele ebezikokhela kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphenduka kukhefu lamhlanje ngalintambama. Umunisipala weHarare uqhubeka edilizela abantu izindlu ezakhiwe eduzane legceke lendizamtshina eleHarare International Airport. Kuwoza Friday beseleqembo leMan of Influence. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilani.